Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 24 kumfumfu 2022. Igama ngutungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, eliZimbabwe libikwa liyilo elihamba phambili kulawo wonke amazwe omhlaba kudaba lokukhwela mahlayana kwentengo lokudula kwezinto. Amabandla aphikisayo athi lanxa ukhetho lwama-by-elections solwedlule aphatheke kabi ngodlakela oluqhamuke insiza nasemathobo. Inhlanganiso ye-Post Independent Survivors Trust ithi kayivumelani le ndlela umongameli Mnangagwa aphatha ngayo udaba lwegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EliZimbabwe yilo elihamba phambili emhlabeni wonke jikelele kudaba lokukhwela kwentengo yezinto lokudula kwazo i-inflation ngesiNgisi. Lokhu kuvezwe ingcwethi yaseMelika ehlaziya ezenotho uProfessor Steve Hanks. Kumbikwa wethu leizolo uHank uthe lanxa uhulumende weZimbabwe esithi inflation ku-285%. Isilinganiso esiqondileyo ngesamakhulu phose amane 393%. UHank uthi eleCuba lihlezi kuzinga lesibili lilandelwa ngeleGhana kuzinga lesithathu. Ukhuthaze njalo uhulumende weZimbabwe ukuthi amise ukusetshenziswa kwemali yeZimbabwe kusetshenziswe eMelika kuphela ukuze umnotho uvuke. Sibuze ingcwethi yehlaziya ezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuthi uvumelana lo mnumzana Henki na.
Kulento ezimbili of the sixth ubana uProfessor Henk yena nxa ekhakulate inflation ufaka njani ngoba eZimbabwe situation nxa sekhangele complicated in one. We're in a multi-currency system, so you factor in US dollar, you factor in the local currency, and as it spends at the moment, there seems to be an improved circulation or use of the local currency because of a number of issues. One being that most people are paid by RTGS, and the rate, to some extent, has managed to play over around at a consistent planning stage. On the US dollar side, there's also a slightly movement in terms of even the prices in terms of US dollars, largely because of the limitation and the circulation of the money on the market. So this mood uti yena usebenzisana until aphumelele yena chance for me. Yes, from that point of view, you have seen down the country their basket. We can easily follow and then say love us pambela manga laba bayenza.
Wena ngokubona kwakho Shoko njengomuntu ocubungula ezenotho nxa sikhangela intengo ngendlela ezimi ngayo manje lokudula kwezinto, singaba singaphi kudaba lo-inflation?
It's always everywhere, economically. It's all like a better saying, ukuthi noma formula. Ungafani formula yakho bese siyi-challenge ngokuthi kusekta yami, I think we have moved to this. The official exchange rate is always something closer to or closer or far away from the reality. It is what government then uses as the exchange rate. Business and sectors, they have their own way of calculating their own inflation. As it stands at the moment, what we have as a situation is artificial because we have people that have not been paid for services that they provided to the government. If those people are allowed to freely circulate their payment, it will have an inflationary pressure. So where we're standing at the moment, until they address those non-payments of former services to government, that is the moment suspended. And TSO, in a smarter way that they don't cause an inflationary pressure, we can simply say we are not at that pressure or inflation rate that the statistical agency is providing for us. Because there are certain things that are not being put in at the moment because of regulatory or whatever investigations are pending.
Uthi njalo uProfessor Henki, iZimbabwe kumele ilahle idola layo, imali yeZimbabwe, kusetshenziswe eMelika kuphela nxa uhulumende efuna umnotho uzinze. Ungabe uvumelana layo?
Lapho ngiyayala ngoba asilawo ama-US dollar akwanileyo to circulate in the Zimbabwe economy fully. We could only dollarize in 2008 because all our banks had external reserves that set outside the country for purpose of doing business and export.
Umnumzana Reggie Shoko, yingcwethi kwezenotho. Lanxa ukhetho lwama-by-elections olwenziwe esigabeni eziyisithupha solwedlule, abamabandla ezombusazwe atshiyeneyo bathi bakhathazekile kakhulu ngodlakela olwenzakale ematobo lase-insiza ngeviki edluleyo. Ibandla le-CCC lithi amalunga alo atshaywe ngamalunga e-ZANU-PF alimala kakubi kulolu dlakela. Kepha abeZANU-PF bayakulandula lokhu besithi yibo abatshaywayo. iZANU-PF yiyo enqobe ematobo lase-insiza kanye lakwezinye indawo ezintathu lapho obekulokhetho lwamakhansila ngomgqibelo. iCCC inqobe esigabeni esisodwa kuphela eMutare. Ibandla leli lithi iZANU-PF inqobile ngoba itshaye abantu eyinsiza lasematobo njalo yethusela uZulu kwezinye izigaba. Sixoxe lo mkhokheli webandla eliphikisayo eleduma umnumzana Khulekani Ndlovu, yena othi bayalusola kakhulu lolu dlakela.
Udawa lodlakela babonkomo into vele iyaqala kudala. Kasekale singathi umkhuba weZANU-PF kusukela ibunjwa nje ngo-1963 ngo-August. Yavele yasebenzisa udlakela kwabanye abantu ukuze ithole lokho ekutholayo. Ngakho ke lokho esikubone ematobo lasensiza akusimangalisi ngenxa yokuthi vele ngumkhuba wayo. Singathi yi-culture yabo. Yikho okwenza ukuthi bawini i-violence leyo udlakela lokho. Kahle iZANU-PF nxa kungaladlakela tingameli ayiwini angiyabona. Yingakho nje ngale eplumpton ngale kidi ngale ekulima ngale yaluza ntoni yadliwa ngoba abazange bayenze udlakela. Manje babone ukuthi mhlawumbe bangaluza futhi ngapha ematobo. Ngakho ke sebesebenzisani udlakela. Kahle kahle iZANU-PF ngeke iwine ingazange igqilibezele, ngeke iwine ingazange isebenzise udlakela. Ingakho nje isebenzisa udlakela ngomkhuba wayo. Yikho it's a violent political party. Kahle kahle
bayakulandula abeZANU-PF bathi ngabantu bokuthula njalo bathi ukunqoba kwabo kutshengisa ukuthi bazanqoba njalo kukhetho oluzayo. Bathi akulalidlakela abalusebenzisileyo, banqobe ngoba besekelwa nguZulu weZimbabwe.
Kufaka ngizokutshela into eyodwa, amabala engwe akatshintshi, ahlale enjalo. leZANU-PF ayitshintshi, iyohlala enjalo. Ukunqaba koko kwabo lokho etingameli ikuvala abantu amehlo, ngoba vele esikweni labantu nabantu amnyama umthakathi akavumi ukuthi ungumthakathi. Noma nje ungambamba nje thakathi seziyimkhuba yakhe, akavumi. Uyakutshela ukuthi hayi bengisiza lokhu lalokhu. iZANU-PF ayisuze yafa yavuma into embi enjalo ngoba zimhlazo iphathisa abantu amehlo. ishazo emphakathini ushazo emhlabeni iphathi esikhulile kanjalo iya into eyangisayo etungameli ukuthi izani PF itholakala ngisenza udlakela emaphathini amancane bathi ngababili abantu abasifazana yimkhuba wezani PF umthakathi umthakathi akavumi ukuthi uyaloya noma ungazumbambe kanjalo akavumi entungameli yimkhuba wezani PF ayisoze yavuma njalo ngokuthi sibona ngokuthi bona sibe bazawina ama-elections it's obvious iyakwazi lokhu izani PF izawina ama-elections INSD ngenxa yokuthi bona vele abantu bayavota baba votela abantu bavota abantu bavota abantu bathi kodwa impumela isezandleni zezani PF izani PF determines yiyo echo yekhulumayo ukuthi thina sithatha lokhu abanye bathatha lokhu izani PF yebo qiniso leli izowina kungameli noma ishiyo but yona izawina umkhuba wena lowo wezani PF kahle kahle izani PF sekungusathane nje emhlabeni
elakho ibandla kungani lingangenanga kuma-by-elections lawo
ama by elections kahle kahle tungameli asingenanga ngenxa yokuthi siyabona ukuthi hayi kwesinye isikhathi nje ikudlalisa isikhathi ngakho isikhathi nje azange asaqoqa kahle kodwa azange ngisathanda nje ukungena kuma by elections thina nje into esiyilindileyo yokuthi singene ekhethweni oluzayo ngikhuluma nje kanje nje njengoba ngikhuluma nawe nje khona lapha nje kubulawayo sinama-councillors asefika phose 15 asesilindele ukuthi babangene asesilindele ukuthi sikhankase asesilindele ukuthi bayokubhalisa njengobona yingakho nje sithi hhayi azange sathanda nje ukuthi sibhudlukele ezinye kwezinye izinto ezingasoze sisiphathise kangakho ngoba khona lokho futhi yindleko futhi anto yobona kuntungameli so sithi hayi asilindeni ukhetho oluzayo ekhetheni oluzayo tungameli sizongena noma kuphi ezongokusemathebeleni ezongokusezigabeni zakithi.
Umnumzana Khulekani Ndlovu ngumkhokheli webandla eliphikisayo elizibiza ngokuthi iDemocratic Union of Masses iDuma. Inhlanganiso yePost Independent Survivors Trust ithi kayivumelani lendlela uMongameli Emmerson Mnangagwa azama ngayo ukulungisisa udaba lwegugurawundi. UMnangagwa wakhetha izinduna ukuthi zikhokhele uhlelo lokukhumisana umlotha phezu kwalolu daba. Kodwa umqondisi wePost Independent Survivors Trust uMnumzana Felix Magalela Mafosbanda uthi udaba lolu ludinga umanyano we-United Nations athi uMnangagwa lezinduna kuphela.
I-PC ithi kunxele ngenxa yokuthi kuzaphambanisa abantu njalo kuzakwenza ukuthi abantu abaphatheka ngesikhathi sombhuqazwe babe yibo abathungamela ucubungulo lolo olukwenziwayo. Ngoba i-research noma ukuthungamela ukuthi kambe kwahamba njani abantu laba babanjwa abenza amacala kuyenziwe njani izinto ezilomqoka ngoba abanye abantu abaphilayo okwamanje abanye bakuhulumende babephathekile ngegugurawundi bengamasosha bakukhabinethi njalo abanye balamandla okwamanje sibona ngani konke lokho kwenziwe ngupresident ukuchitha isikhathi sabantu ngobe sazi ukuthi i-commission le indaba le yaphiwa 10 years sokusala iminyaka engu-4 ukuthi ingayekela ukulungiswa kuyahle kuvalwe konke kusasa uhamba le mathebeleleni hayi izolo uhambele mathebeleleni collective thange sehamba le commission ethungamelwa ngubaba uNare ePeace and Reconciliation Commission namhla sehamba lezinduna yikho ke sizakuzwa sokuthiwa izinduna for ED stroke gukurawundi asikuthandi lokho njengabantu esafelwayo njengabantu esifuna ukuthula sibona ngani into le ifuna ukuthungamelwa international organization evela ku United Nations ngoba ama resolutions wonke awe genocide yafanana le Gukurahundi angaphansi kwe international law. Yiko international law yengenelayo kusenzela ukuthi into lezi zibanjwe ngokunono, kusenzela ukuthi kusasa kungaphindi kurikhela. Siyabona ukuthi upresident ukhulumela phana engumuntu ongatshengisi ukucela uxolo, ukhulume very combative, umuntu edengani uthwele umbhobho ogqoke uniform, combatant ngokwakhe.
Umnumzana Felix Makalela Mafaspanda ngumkhokheli wenhlanganiso ye Post Independence Survivors Trust. Ungumsekeli njalo wesikhulumeli sebandla le Triple C. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Izim Life ithi umkhokheli webandla le Triple C umnumzana Nelson Chamisa usethumele amazwi entuduzo kumongameli Emmerson Mnangagwa kulandela ukubhubha komzukulu wakhe obeleminyaka emihlanu. INews Day yona ibika ukuba ibandla leZanu PF selilaye amankampani kahulumende ukuthi alincedise ngemali yokuqhuba umhlangano walo weCongress. Ithi njalo ibandla leli lilakho ukuthola imali ephakathi kwe $321,000 kusiya ku $642,000 kulawa mankampani.
Studio 7 njani hlobo zama ayithina siyaphila tunamakhalanga lokhulumayo ye uyazi inyamangala abantu bezimbabwe mabeloke kusathiwa izani lamasitha atholayo okuthi abantu bezimbabwe kanti vele banjani engqondweni baphilile kodwa mbona ukuthi ukhona umuntu ophile ezimbabwe bonani bonkanti abaphilayo kambe abantu babeloke bebhizi ngephati e-1 iphati le-42 yezayela into eyenza abantu bayahlupheka kathesi abantu bayaxhosa kwamanye amazwe bayatshaywa ema-South Africa abantwana bayadubeka kodwa lokho eligijima lilandela izanu okuthi izanu lilandelela ukuthi izalinceda ngani kankwazi ngoba kathesi ibhizi linika kunoyeniya kunobuya emavotini qeda amavoti yazimela iyakhohlwa ngani lina bhejelani ukuthi livotele le phati elifuna ukuyivotela kutshintshe izanu iphume kuphela likhohlwe ngale izanu yenu le kathesi okugalo bazikhulumela into engazwakaliyo ba abantu abadala ngazi ukuthi banjani kumbekala abantwana abantwana basemakhaya kwekhuluma into oyithandayo abantwana bayadubeka kodwa bakhangele bazikhulumela into oyithandayo
ye kwistudio 7 lijani lonke basakazi nabalaleli ijahala kumahlaba ayithwala elikhulumayo leli ngiletha udana kakhulu ngabantu bakokodlala abavumela imisindo yokuba e-violence obekulusiko esingalwaziyo kithi sesilubona lukhona kithi ukuthi soluvela ngobani asazi ma kuyibo abantu bakomahlaba ayithwala kumajiyankomi abengangaleyo ndlela selisezamainto zemzina ukusoka kithi lokhu ngidanile kakhulu abantu emaphandleni abakithi abalokhu bekholelwa ukuthi kuthe oholayo mbani bethiya abanye phandle befaka abanye phakathi bekholela ukuthi bebeleke beholiswa ilizwe lifileyo ukuthi lizimelele kodwa abantu baphile nanku phela lokhu bevumele ukuthi bavotele uhulumende owehluleke ukuthi abagcine iliqiniso elikhona. So hhayi ngidanile kakhulu kuke kanti abantu bezansi emandebeleni laba ngiyamangala ukuthi kathi ababoni ngani ukuthi uhulumende bahleli ukuza kangaka kube kanti sizwile lo mama lelo owe-education esithi khona okwenza ukuthi ungabe lama-teachers ndebeleni ukuthi abantu bemandebeleleni babafundanga bagijimele kuye egohothi okuphose kube neqiniso phakathi nangokuphela ungakhangela abantu abaningi bakithi bakholeke kubasegohothi ukuthi mhlawumbe kuyinto esebenzayo kathi into engamelanga isebenzi ngiyadana ngalokho kakhulu.
Ngiyabonga Studio 7 njani ngiyabingelela ngise kudlulisela umbiko lapha ngizokuthiwa umnakagwa ufake idinga enhliziyweni yakhe ngoba sokusenziwa konke sokusakhiwa so lathi siyilupane besicela ukufakwa enhliziyweni yakhe akasifake lathi sinomsebenzi laphana emachiya wathi kunesikolo laphana emachiya secondary siyakhiwa sakhiwa izakhamizi ziyahlanganiswa ziyaphathanisa koloko khona abantu abasebenzi imisebenzi ayikho elizweni njengoba kusazakathi so nje abantu ababhadala imithelo njengezakhamizi sisenza konke ofunwa nguhulumende sikhipha zonke izimali azifunayo uhulumende sicela abuye azoyenza umsebenzi wakhe azoyakhela abantu isikolo abantu abethu bengavuki ngo-3 ebusuku beselanda isikolo sekwarayi ngoba bavuka ngo-3 ebusuku beselanda isikolo sekwarayi zelupaka ukuze bejike bebuye ngobusuku futhi so sicela ukuthi asenzele njalo uhulumende ngoba silo MTO useless songelancedo obuya ngokuzodinga amavoti kuphela so besicela ukuthi angazi azodinga amavoti angakhangi isikolo akabona iplani lohulumende wakhe bafakane enhliziyweni lathi basifake bazosakhela isikolo lapha ngiyabonga kakhulu ngisazobuya futhi ngizokhuluma ngalolu daba ezilongezi kungenzakalanga lutho cela nje labanye abangabe befisa ukuncedisa zikhona iy'ndlela zenu zokuxhumana lathi siyabonga kakhulu ngizabuya ngibuye futhi msakazi ngiyabonga
Salubonani, bingelela sihlobo zami bingelela ku Studio 7 sithi linjani endaweni zonke likizwe ngiyalithanda njani ngithanda kakhulu bantu bakithi ngithanda nje ukuthi abantu bakithi la ngithanda futhi ngiphinde mbonge ini indawo elisiphakela zona nsuku zonke indawo ezinhle ezingakhetha ihlangothi hayi siyabonga kule ndawo sizile ukuhlukumezeka abantu bakithi abantu bahlukumezeka mpela bakithi behlukunyezwa izana kuyakhathaza mpela kuzizwisa ubuhlungu kakhulu ezinhliziyweni ngicela la muntu ufunde indaba zami ngiyacela bakithi kakhulu ngifisa ukuthi ngabe siyavotelana i-3C kahle kuthi manje siphakathi ngapha emazweni ungayenza ukuthi igcine ingawenanga kahle i-3C ukuthi abalandeli babaningisi ngapha emazweni ngikhuluma kwalapha nise-South Africa egoli igama lami ngimorris ukhumbulana wakongwenya sendlulisa amameseji ama-odium amaningi afike angazi ndawo angaze ngwezwe ngiyafisa ukuthi ngabe siyavote i-3C iwine bakithi
results ama by elections la enziwayo this past weekend ahambe kahle kakhulu ngoba izano ibone ngathi winning nanti emele iwine kuma by elections mina vele ngicabanga ukuthi i-CCC ingangeni kuma by elections ngoba bayalimaza abantu ngento zama one councillor seat one MP seat angalancedo abantu besale sebelimele bona abamelele the actual ukhetho bangayenzi njalo amarali amaningi bazaqedisa abantu abantu isilwane sezizondile nxa isilwane sezizano sezizondile sothithi sogawule sebephithizela sokuba yingozi ebantwini especially abahlala emakhaya so i-CCC yona ingagcini ibonakala ingathi izawina next year bengavele bageje babone ukuthi abantu sebebalahlile abezizano bazaqeda abantu
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Kwezivela kwamanye amazwe, iReuters ithi onke wabayinhloko kahulumende weleBhilithane omnumzana Boris Johnson wazise izolo ukuthi akaseyi kuncintisa edinga ukubuyela kulesi sikhundla ngoba kulabanye abebandla lakhe abale ukumsekela. Obe inhloko yaleli lizwe unkosikazi Liz Truss uchiye umsebenzi ngeviki edlule yo. IReuters ibika njalo ukuthi izulu lesikhukhula eliphiwe igama lokuthi Tropical Storm Roslyn libulale abantu ababili kwele Mexico izolo. Singene kudaba lwemelika. Umnumzana Donald Trump uthi ulakho ukuncintisa kukhetho lukamongameli edinga ukubuyela lesi sikhundla ngo-2024. UTrump uveze lokhu izolo emhlanganweni wokudingela abazancintisa bemele ibandla lakhe lama-Republicans kukhetho lwamalunga edale lephalamende oluzakwenziwa ngenyanga ezayo. UTrump usuke esikhundleni sikamongameli nyakenye ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden owebandla lamademocrats. Yena othi laye ukhangelele ukuncintisa ngo-2024. Lanamhla lokhu uTrump uyakulandula ukuthi wanqotshwa esithi uBiden waqilibezela. Kodwa lawo ngamanga aluhlaza. Sixoxele ucubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Hayi, le yindaba esaziyo sonke ukuthi vele uDonald Trump engancintisa ezama ukuba nguye unomini weRepublican Party ka-2024. Yikho laye ubehlala eyenza umsindo all these 2 years ezidlulileyo lezi. Yena ngokwakhe ngoba uzibona ngathiwa nguye ongakwanisa ukuthi anqobe ama-Democrats as a Republican forerunner. Into eqakathekileyo is ukuthi labo abantu be-Republican Party bayamesaba and ama-issues lawo abuya lawo yena uTrump akula muntu olesibindi esinjengasakhe sokuthi ukhuluma amanga at the same time yala iqiniso elisegcikeni and abantu bemuvotele or bemusupporte. Ngibona mina ama-Republicans wonke from the lower house and the upper house kungela muntu ongakwanisa ukumela phambi kwakhe emtshela ukuthi into aziyenzayo aziyenzi. Ngoba sibona ukuthi songanthwa sokule far right movement all over America, le Europe, sabona lathi e-Italy sebefaka umama ongathiwa she's a racist. Lapha e-America sibona ukuthi abantu abelungu babona uTrump ngathiwa nguye ozahambisa amacebo abo forward.
Ubona ama-Republicans emsekela ngobunengi ngitsho lalawa asephalamende singathi ngama-Congressional Republicans wonke akusenate la ku-Parliament lower house.
Hayi, lokho vele it's a foregone conclusion ngoba akula muntu okhuluma against Trump in the Republican world. Sibona lathi labantu esingabangani labo, labantu esisebenza labo bebona uTrump onguye engancintisa for 2024 for the Republican Party. Indaba zakhe lezi ngibona bezifaka ngaphansi kwecansi ngoba bona babona ngathiwa i-America isililizwe eselithathwa ngabantu abavela from other countries. Bekhohlwa ukuthi labo bavela from other countries. So uTrump lamanga ke longayangeki ngokukhuluma izinto ezingekho lobu represent abantu abelungu without shame or fear. Ngibona mina u-2024 enguye oyi-Republican candidate. But lathi sizabona ngoba sibona kulama subpoena from the January 6 committee ukuthi bazamyalisa yini ukuthi angene kukhetho lele lika-2024. Ma engakwanisa ukuphunyuka khonapho, hayi nguye vele oyabe khona versus ngibona uJoe Biden ngathiwa is not sure, but hayi lathi siyakwazi ukuthi ama-politician vele ma usihlezi esihlalweni sona leso ukuthi usukume unike abanye i-chance vele akusayenzi.
Umnumzana Tim Moringayi ucubungula ezombusaswe. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-1:07 na olivalelisayo nguntungamilinkomo nkololokwana kwamatukanduna.